Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngesonto mhla zimashumi mavili lambili kumfumfu 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Iveki ayingeke yenelise ukuthi ibe nokubhalisa okuqondileyo ngoba ivele yona ikontrolwa kumbe ngithi ilawulwa nguhulumende.
Ziyaqhubeka ingxaki kuhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo.
Ya yona imnandi ngasuka ngiyifanise lenyama yenyamazalo ezegana. Iyafana lenyama yesiyalenyama yedube ichithi ifana kanye kanjalo inyama yedube.
Bathi inyama yendwangu ngumnandi epholile eyedonki ke diyani indlebe lizizwele kwabayidlayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abanengi baqhubeka besehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela esokuswela ubufakazi balapho umuntu ahlala khona iproof of residence. Ngisho leZimbabwe Electoral Commission iyakuvuma lokhu kanye lokuthi ziningi inkinga uZulu abhekana lazo. Umbuzo okhona ngothi kambe iza kwenelisa na izeki ukubhalisa abantu ebajongileyo abayizigidi eziyisikhombisa 7 million. Sixoxelo meli wenkayi South edalele parlamente umnumzana Abednego Bebe.
Zinhlupho ezikhona ezenza ukuthi izeki ayingeke yenelise ukuthi ibe nokubhalisa okuqondileyo ngoba ivele yona ikontrolwa kumbe ngithi ilawulwa nguhulumende onguye owenza ukuthi kona iyenze lokho abakufunayo. Njalo uhulumende lo wezanu ozama ukulawula iveki ukuthi iphume ibe lempumela ezakwenza ukuthi bona benelise ukuthi bawine lolu khetho olubuyayo. But kungasenani ke abantu bakithi engingabacela ukuthi bakwenze yikuthi kababuyele ke ezindaweni zabo babe lokuzwisisa ukuthi kunohlelo olutsha lokubhalisa. Njalo lolu hlelo lokubhalisa olutsha ludinga ukuthi umuntu oyisakhamizi olekhadi elekhansili elitshengisa ukuthi yisakhamizi kumbe ngithi esenkayi uhamba ethwele isithupha sakhe ehamba ethwele lekhadi lelo lomuzi ukuthi ayebhalisa. Umuntu ongalakhadi kumbe ongabhalwanga ekhadini naye ngunkosikazi waleso sakhamizi uhamba ethwele maybe nxa kuwukuthi ngumuntu ole marriage certificate angahamba ethwele i-marriage certificate lekhadi lomuzi lesithupha sakhe ulakho ukubhalisa. Kodwa lo ongala marriage certificate kufanele ukuthi aye kukhansilar wakhe ayembhalela incwadi eyokuthi afakaze ukuthi ngumuntu ohlala esigabeni esinje onguzibani. Njalo ukhansilar wangkhona obhalileyo ungukhansilar uzibani bafake
endaweni eziningi balutshwana ababhalisayo. Esigabeni sakho enkayi South kunjani?
Enkayi South ke okwakathesi kungaba lokuthi balutshwane ngoba abantu bekhaphela ungakhohlwa ukuthi kabalazo imali zokuthi bagade amabhasi besiyabhalisa enkayi ngoba okwakathesi umtshini okhona enkayi usenkayi center emahofisini ecouncil yiwo wodwa okhona okwakathesi. Kodwa-ke engingakutsho ebantwini ukuthi-ke kuzabuya-ke imtshina ezangena ezikolo kumbe ezindaweni lapho kuvotelwa khona mhlaka-9 November lapho ezaqala khona.
Umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edalele parlamente.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Burungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebhusayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Sefiphele kakhulu amathuba okuthi amabandla aphikisayo ngabumba umanyano owodwa ngaphambilini kokhetho oluzayo. Nanku sokule manyano emithathu ebalisa owecord okhokhelwa ngumnumzana Elton Mangoma, owe-Rainbow Coalition okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, kanye lowe-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Kona kuyini okwenza abantu beZimbabwe behluleke ukuvumelana esikhathini esiningi kwezombusazwe? Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Udibolo solukhona kakhulu ngolokuthi lamabandla akhangelwa engaphikisayo, singathi kumbe singasebenzisa ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Tsvangirai njengomzekeliso, aselesipho lokuthi lanxa kulibandla eliphikisayo kalisakhanyi njengebandla eliphikisayo ngendlela eziningi ezitshiyeneyo. Singaqala sibone ukuthi seke wangena ekubuseni ilizwe umnumzana Tsvangirai njengo-prime minister, njalo lokuthi yena usehlala isikhathi eside kakhulu ekhokhela ibandla eliphikisayo. So ngani laye oselibandla elibusayo kumbe selesisindo esinjalo? Udubo kulokho yikuthi abanye abantu sebebone ngani nje laye usefana lomunye upresident uMgabe, khonokho kuzayenza ukuthi ukubambana kube nzima. Siyakubona nokuthi abantu nje jikelele bebone eZimbabwe, wonke umuntu wele Zimbabwe usengumuntu owaziyo kakhulu ngezombusazwe. Esingakuthi i-participation yabantu kwezombusazwe kule Zimbabwe iphezulu kakhulu kwedlula amazwe amaningi kakhulu, ngendlela yokuthi baningi abantu asebekhuluma nge-politics. So kusenza ukuthi labacabanga ukuthi bangabusa ilizwe babe baningi.
Ukhona yini umuntu ongamanyanisa amabandla aphikisayo, ikakhulu ongathakazelelwa ngumuntu wonke okucele eliphikisayo, njalo alubana ekhona lowo muntu uyabe ngumuntu onjani?
Angatholakala lowo muntu nxa yokuthi uTsvangirai angakhangela kuthi hayi, bengifisa ukuthi ndingomunye phakathi kwethu ongathatha ubukhokheli siya phambili. Yena uPresident uTsvangirai labanye bakhe bazikhethe kumbe labanye bakhe akade lokhu ekade ephezulu labo bazenze i-Council of Elders ukuthi hayi bona sebezakhangela babe bengincedisa lapha ekubuseni kwelizwe nxa seliphethwe. Angabusisa lowo muntu uPresident uTsvangirai, ngibone ngani lowo muntu angamanyanisa ilizwe ngendlela ephezulu kakhulu, njalo ngendlela yokuthi lo president uMgabe nezani bebengeke benelise lokuyigama-election, ngoba lowo muntu bengawuphumelela ukhetho oluzayo ngendlela ephakeme njalo engelambuzo.
UDokotela Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe, sixoxelaye ekwelebhilithane. Loqhubeka lusegudwini udaba lokuvulwa kwesilarha sokuhlinzela amadonki eUmguza. Inkampani enza lokhu ithi ijonge ukuthengisa inyama yamadonki le kwele China, hatshi eZimbabwe. kodwa uZulu lohulumende bathi besabela ukuthi inyama le ingagcina isithengiselwa abantu emabutsha bengakwazi. Iningi lithi idongi kalidliwa eZimbabwe, kodwa bakhona abalidlayo. Sixoxelo munye wabo umnumzana Libelelang Sebata ochasisa ukuthi waqala ukuyidla inyama yedonki kutheni.
Ahle kahle bengivakashele umalume eBotswana. Mamfiyale eBotswana ngithela upheka inyama, mina ngisabuzanga ukuthi inyama ngiyandle, inyama ngayithola inyama iphekiwe. Hayi nganda yathi kumalume inyama vele inyama nje, futhi ishithi uma iphekiwe upheka inyama edliwayo. Mathi ma sendlile lapho, ngiyabuza ukuthi malume bathi inyama le yazaba mnandi kangaka, inyama yani malume? Umalume wathi mtshana, le nyama uyibona lapha, hhayi inyama edongi. Kudlule amadoda lapha bethi inyama edongi sabe sithenga le mlenzi lapha. Sawubenga, sawubeka lapha mzulu. Lapha siyadla inyama edongi ayesabisi. Hayi lami kulapha waqala ukubona khona ukuthi inyama edongi iyadliwa.
Injani emlonyeni, imnandi?
Ya, yona imnandi. Ngasuka ngiyifanise le nyama yenyamazane zeganga. Iyafana le nyama, siya le nyama yedube, icithi ifana kanjalo inyama yedube.
Kanje idube liyadliwa futhi bakhona abalidlayo.
Hayi idube, idube leli ngiyalifakaza, idube leli nami ngiyalidla. Ngakhula ngilidla vele idube vele.
Akuchiyananga phela sibata, idube ledonki.
Konoko nje ukuthi idube lihlale egangeni, idonki ihlale ekhaya, sayisebenzisa silima ngayo, but akuchiyananga.
Akunamahluko sibata.
Umahluko yilokuthi idube lihlale egangeni nje, idonki sihlala ekhaya, kodwa wona umahluko angiwoni ukhona mina. But idube mina ngikhule ngiyilidla vele, nemihwapho ithengiswa ekhaya, enye imihwapho edube siyidla, angikaze ngaba lohlupho lolungaka inyama yedube.
Uvele eGwanda, vele liyadliwa eGwanda, bayalidla abaningi.
Idube eGwanda liyadliwa, lapho ayidube liyadliwa eGwanda, liyadliwa idube eGwanda.
Idonki?
Sekhona abayidla idonki ngoba ngike ngaba sekhaya umnyaka ophelileyo. Ngathola uledonki inye eyayifile la esigabeni. Wayihlinza amadoda, yadliwa.
Kwamalume khonapho eBotswana wayidla ungakwazi ukuthi ngedonki. Elamuhla ungayilanda nawo, ungayiqonda ukwazi ukuthi lidonki impela.
Ngayidla, ezongiyithola ibhekiwe ngayidla, ngeke kube neproof ngayidla.
Uthini ngebhutsha yamadonki le esivuliwe umguza?
Uzwalohlupho olukhulu kakhulu kithi abantu esisebenzisa amadongi kakhulu ukulima nemisebenzi eminingi le esekhaya, ngoba asozotshontsha amadongi ngoba sihleli sikhala ngawo amadongi etshontshwa ithi ebayayisa eBotswana. Sisazotshontshela amadongi amaningi, sisazokhala vele ngale yebhusha le yamadongi.
Umnumzana Libelelang Sebata ngomunye wabantu asebeke badla inyama yedonki ubabhemi. Okwamanje ngilifake ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo koko bethu namasiko babe tetela mazo
wawusezi
wena masiko wena
masiko. Ebhlake uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngosiko lwantolontolo losiko lokuguqela obaba. Futhi ke ngihlaziyo udaba lolu ngilomnumzana Sikhumbuzo Moyo, ingcwethi kwezamasiko esintu, lo mama nkosikazi Maureen Moyo. Nkosikazi Moyo, sawubona mama.
Yebo, njani?
Hayi siphilile kakhulu. Baba Moyo, linjani?
Siyaphila baba Dube, linjani Mthembu Zenda?
Hayi siphilile kakhulu. Sihle siluqalise nje udaba lwethu, nkosikazi Moyo. Kambe usiko lolu lokho lusakhona yini olokuguqela obaba?
Usiko lona mntakababa vele kalutintshi, usiko lukhona. Kodwa into esinzima-ke manje ukuthi sizwe sihambe salahleka emasikweni waso. And manje ma ungabe ukhuluma ngesiko kubantu banamhlanje ungathi mhlawumbe ukhuluma ngento e-old fashioned, kodwa kuyiyo indlela yokuphila. Kodwa ngoba abantu behambe balahleka, yona isiko lukhona, kufuneke vele kube njalo ngoba iyindlela yokuhlonipha yethu abantu abamnyama e-Africa. Kodwa sokungathi indlela engasetshenziswa ngoba sesithethe ukuphila kwezinye iy'nhlanga sasuka kubuntu bethu base-Africa. Yikho sokungathi ubuntu bethu buhamba busilahlekile.
Ye, sike sizwe baba Moyo, kuhamba njani kunapho-ke uguqelwa ngomama?
Hayi, omama vele ngokomthetho kuvele ngosiko lwakithi lwesintu bayaguga ma beletha abakulethileyo kubobaba, ngoba thina obaba vele okwenza siguqelwe lusiko lwakithi olwesintu ngokuthi thina obaba yithi esihamba siyeshela omama njalo siphinde sina obaba sibe yithe esikhupha ilobolo lisiya kibo kamama.
Mhm. Nkosikazi Moyo, kodwa ke nxa usukhangele sibili ukuthi ye ilobolo laphuma lapha njalo khona ukukhulunywa ngumoyo ukuthi ubaba nguye washelayo phela. Kodwa ke nxa ukuthi wena nguwe osebenzayo ubuyudiniwe konke konke lokhu ungamguqela sibili ubaba umphekeli wenze konke lokhu.
Yebo, into esuka iqake lapho mntakababa ukuthi yikho ngishilo ukuthi sesasuka esimpini sethu imali akufuneki ngenze ngibe ulomama osesiba osebhulisha endlini. Ubaba kabe ngubaba engenayo imali enayo imali ngoba imali yokuqala akuyona into yasihlanganisayo, sihlanganiswe ukuthi siyathandana and umshado usuka uyimvelo into from uNkulunkulu uyayibona. So imali yinto yasemhlabeni, imali ayingavali inhlonipho ebantwini. Ukuthi ubaba akasahlonishwa ngoba engenayo imali kusho ukuthi vele umama usuka engekho la ekhaya, usuka engamthandi lo baba, usuka wayevele yena elande imali kahle kahle ngoba imali akufuneki izimbi umuntu ongumama inhlonipho.
Mm, kunjalo yini Moyo, kumbe esele kubona lapha ezindlini kuzima bafowethu?
Khona ngokomthetho ngosiko lwakithi kufanele kube njalo njengokukhulunywa ngudadewethu uMamoyo. Kodwa ngenkinga eza namhle sesikubona umfazi angaba uyosebenzayo abe nemali ekuba yinkinga ukuthi umcontrole Dube usuka besebona isikhwama sakhe semali abone wena ubuya ngoyibo bona. Wena sofanele utshintshe ube nguye ophekela yena umwatshele umenzele konke yena ma evele emsebenzini aphambi ukuhlala nje esofeni abambi remote atobethe edlala nabantwana wena baba ugidima umphekela umayinela umenzela konke ngokuthi ngumyanga awulalo.
Lokhu ke Nkosikazi Moyo akwehlisi isithunzi sabo baba yini njengoba baba lapha uyabe sekhaya engazani umuntu nje.
Uyasehlisa sona isithunzi somuntu ongubaba mawuvele sokunjalo ekhaya ngoba mawuba besedlala indima kamama aphinde abe umntwana ekhaya. Eyi, hhayi umuza usena sidima mntakababa kusuka sokusemahlangeni lapho.
So ke manje kumele kwenzweni ukuthi kulungiswe khonokho kule ndlela ukuthi okungabanjwa ngayo sibili ukuthi kube nganeno nje.
Indlela ungabanjwa ngayo mntakababa into ekhona ukuthi sibuyeleni kule ndlela okhokho bethu ababephila ngayo ukuthi sesaphuma ebuntwini bethu asisazazi singobani sisukaphi senzani. Yikho kugcina sokudala ukuthi umuntu owumama manje azibone ingathi selingana nomuntu ongubaba kodwa ngokwenzele lwangakwendalo kaNkulunkulu ngeke bafa balingana. Ikuzilinganisa kwasemhlabeni nje kodwa ngeke safa salingana noma sokuzenzani.
Hayi ke okwalamhlanje ngimalapha-ke Zulu kandaba sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Sikhumbuzo Moyo, ingcwethi kwezamasiko esintu, lo nkosikazi Maureen Moyo laye oyingcwethi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilani.
Wayawagcina amasiko owawusenziwe mandu.
Siqhubeke ngezosuku lamhlanje ngelanga langesonto singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe bafethu. Yazi, ngiyaziqhenya ngokuba ngomunye wabasakhulayo abadabuka eZimbabwe. Silabontanga abaningi abayenza imisebenzi enhle kakhulu okumangalisayo lapha emhlabeni jikelele. Kulabo Advocate Fadzai Mahere, abonkosazana bembayishe Mshaburi, labo Zenzo Nyoni. Bonke laba bakhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo. Bakhangelele ukuba yiziluleko zokuthi njengomuntu osakhulayo ungasebenza ithuba lisasekhona lokuthi amaphupho akho angafezeka. Bakhangelele futhi ukutshintsha isimo esibi esiphilwa kiso manje labontanga eZimbabwe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lo munye wabasakhulayo laye ukhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo. Umnumzana Steven Sibanda. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila.
Awungitsheleke Steven, kuyini okwenza ukuthi ube ngumunye wabasakhulayo okhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo?
Sakhala edaleni sasePhalamende. Sathakula ama-youth ekhona edale lasePhalamende. So ngenjalo singathi izikhalo ezikhalazo zethu njengabasha njengentsha azemukelwa kangako edale lePhalamende.
Lapho besikhuluma emakhale kukhini ngichasisele wathi wena uzabe ungena ukukhetho lolu uyi independent candidate. Awungitsheleke usubhekana lobunzima obunjani ukuthi ufike kulesikhathi lapho uzathatha leli thuba ukuthi ungene la ukukhetho ngomnyako zayo.
Ngathi udibo esihlangana lalo njenge independent candidate ngathi funding compared to ama opponents ami ngiza kumalawo abe wo-funded ngama-political parties abo. Ngathi uhlupho engihlangana lalo kakhulu ngola ma-flyers nama-t-shirt le nto zokuthwala nje ngathi abantu bethiwa point A besiya kuma-point B.
Uzabe ukankasela ngaphi kwangikhona?
Warren Park constituency.
Do you know ukuthi kukhetho lolu uzabe uncintisana lobani?
Ya okwamanje ngathi amanye amabandla awakenza ama-primary elections abo okuntshengisela ukubana bona bakabi prepared compared kimi nasengi-prepared sengukuyasibili yokusebenzela ngathi i-constituency yami.
Ayisakuzwa ke mnumzana, awungitshele-ke wena njengoba ushilo wathi wena ubona ngane abekho prepared, ubona ngane amathuba akho okunqoba kukhetho lolu ame kanjani?
Hhayi, amathuba ami okunqoba ngathi very high ngoba mna sengikumodi yomsebenzi sibili sengibonisana labahlali base-Warren Park ngathi labahlali bangakwami ubana hhayi mna sengilungiselele ubana lingikhethe ngilisebenzele.
Abontanga abaphila khona bayakwamukela na?
Bangimukele kakhulu ngomthabo omkhulu Steven.
Unganqotshwa-ke Steven, ukhangelela ukuthi uzaphinda njalo ukungena kukhetho ngomnyaka ka-2023 na?
Ya, ngathi unqotshwa kakukho kusilabhasi yami. Ngaze nginqotshwe bengaze nginqobe. Into engifuna ukuthi iyefika kuZulu ingqondo yokubana abancane bengathi intsha kayisukume ime ngenyawo zayo isebenzele ilizwe laseZimbabwe.
Ayi, siyakuzwa ke mnumzane. And then wathi ngikubuza umbuzo wami owokugcina bese sigqiba uhlelo, wonke umuntu okhangelela ukusiza bangakuthinta kanjani njalo wena udinga usizo olunjani?
Mina ndinga usizo lwama-flyers, lama-t-shirt ukuthi sinike abantu benze i-publicity. Njalo ababefuna ukusinceda befuna ukusithinta bayakwanisa ukusithinta through u-spokesperson we-campaign yethu. U-spokesperson wami uthiwa ngu-Amtage now.
Bangamthinta kanjani u-spokesperson wakho?
Kunombolo ezilandelayo +26 3 772 245 938 kumbe +26 3 772 611 057 kumbe kukhasi lethu le-Facebook etwa Honorable Steven Sibanda kumbe ukusithinta njalo kukhasi lethu ku-Facebook page yami etwa MP Steven Sibanda.
Hayi, siyabonga kakhulu Steven. Thina lapha e-Studio 7 siyakufisela inhlanhla. Balaleli, lapha liyizwile indaba ekhona. Masihambeni sonke siyosekela abontanga. It's time for fresh blood, Buffett. It's time. Hi, isikhathi yiso esesiphelile. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngu-Mike Hove. Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamuhla?
Namhlanje ngikhangele umbhalo okuMateyu chapter ka-12 verse ka-15. Ngifuna ukuqhubekela phambili ngikhuthaza abalaleli bethu ngendaba yobukhokheli. Ngiyananzelela ukuthi ilizwe lethu selifike esibangeni sokuthi abantu baqalise ukucabanga ngokukhetha inkokheli. Manje lapha siyafica uJesu ekhuluma ngobukhokheli. Singabala kuMateyu chapter ka-12 verse ka-15. uthi yena kodwa uJesu esekwazi lokho wasuka lapho abantu abaningi bamlandela wabasilisa bonke wabalayisisa ukuba bangamfezi uverse ka 18 ithi yona usekhangela okwakubhalwe ngaye kumprofeti u-Isaiah uthi khangela inceku yami engiyikhethileyo othandekayo wami othokoza ngayo umphefumulo wami ngiza kubeka umoya wami phezu kwakhe uza kuthumayela ukulunga kubo zonke abezizwe hayi kubangisa hayi kumemeza ngakho oza kuzwa ilizwi lakhe ezindleleni umhlanga ofecekileyo hayi kuqhaphula kutsho ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu liyachazisa isimo sencebo okokuqala ngiyagcizelela entshona ngokukhuluma ukuthi ukuba yinkokheli ukuba yinceku sesilabantu abaningi abangafuni ukuba zinceku kodwa abafuna ukuthi abantu babenze leyo nke into ngakho ngasikhangela umzekeliso kaKristu siyananzelela ukuthi inkokheli efunakalayo yile eba yinceku phakathi kwabantu okwesibili siyananzelela ukuthi iyakhuluma lapha ilizwi likaNkulunkulu ukuthi yena kayi kubangisa abantu abaningi bayathanda ukubangisa izikhundla bayathanda ukubangisa ukuba phambili bayathanda ukubangisa ukuthi kube yibo ababonakalayo kodwa nxa sibona umzekeliso kaKristu nxa lapho wayesilisa abantu wayebatshela ukuthi lingatshela abantu ukuthi yimi ngimangaliswe umbhalo othi ngelanga lapho sebemdinga befuna ukumbopha ukuthi bembulala uthi yena abafarisi bamdinga phakathi kwabafundi bakhe bekuzwa ukuthi kathi vele onguJesu nguphi phakathi kwentona lonke ngenxa yokuthi uJesu kafanani lenkokheli lezi ezihamba zilabantu ababavikelayo abaningi ngokukhanya ngemfanekiso ukuthi hayi lo ngumnikazi webandla leli kodwa uJesu babengamboni ukuthi nguphi phakathi kwabafundi bakhe ngoba wayefanana labo nje ngakho kabangisa ukuba phambili kabangisa ukuthi abe nguye okhanyayo siyananzela njalo ukuthi ilizwi laphana liyakhuluma ngokuthi umhlanga ofecekileyo kayi kuwaphula kutsho ukuthi inkokheli elobuneke inkokheli enanzelela lalabo abantu ababuthakathaka phakathi kwethu isikhathi esiningi siyasinanzelela ukuthi nxa kulabantu abadubekayo kumbe abantu abahlukuzeka kalula yibo kumele ukuthi ngabe inkokheli ziyabakhangela ukwedlula wonke umuntu kathi isikhathi esiningi thina abantu abakhokhela amabandla kumbe abantu abazinkokheli sikhangela izinothi sikhangela laba abalezimali sikhangela laba abakhanya bengcono kodwa nxa sibona umzekeliso kaJesu wayekhangela laba abantu abangakhangelwa ngabanye abantu ukhona omunye wakhuluma wathi yena nxa uzaba yinceku yabantu laba abantu abangalandaba labo uNkulunkulu uzakwenza ukuthi ukhokhele abantu bonke laba abafuna ukuthi wonke umuntu abakhokhele ibala elithi ukuba yinceku kumbe lokuba yinkokheli esikhathini esiningi nxa sikuhlanganisa ani izinto ezingahambelaniyo kodwa nxa sibala iBhayibheli ekuqaliseni uGenesis size siye ekugcineni sinanzelela ukuthi kuNkulunkulu lawa mabala akhanya esitsho into eyodwa uJesu nxa simbona sihlangana naye egezisa izinyawo zabafundisi bakhe mina ngiyayithandela umbhalo othi wona kuJohni chapter ka 1 verse ka 1 ithi ulizwi waba inyama kutsho ukuthi into leyo kumele isimangalise ukuthi uNkulunkulu kambe sho wadala umhlaba wadala umuntu uyazifinqeza yena abe inyama abe njengathi lokhu kutshengisela ukuthi wayefuna ukuba yinkokheli efanana labantu labo ebakhokhelayo nxa sikhangela umuntu oba ngumelusi ucina enuka njengezimvu ugcine efanana njengezimvu ngoba utshona phakathi kwazo ezithwala ezilimeleyo eziphakamisa kanti thina sizinkokheli ezinjani ezingafanani labantu labo esibakhokhelayo
kuyiphethe mfundisi
ngakho siyathandaza namhla sithandazela abalaleli bethu labo bonke abafuna ukuba zinkokheli ezigabeneni ezehlukeneyo baba ngegama likajesu sithandazela ukuba kube lo moya wokuba zinceku kungabi lo moya wobudlwangudlwangu lo moya wobuhwaba phakathi kwabantu abafuna ukuba zinkokheli kodwa bebengabantu ababazinceku abancedisa abantu bakho ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu sizaqhubekela phambili lokhu sikhangela ukuthi ubukhokheli kuyini
lapho-ke besivuselela umoya silo mfundisi usenisipanda ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili ziyaqhubeka ingxaki kuhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo losemlonyeni yabanengi udaba lokuvulwa kwesilaha sokuhlinzela amadonki eUmgquza. Lizwe ingxoxo yethu lomunye wabadla idonki. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.